Indaba zango lwesine ngamafitshane emhlakatheni ngombimbitho 2016. UZulu uthukuthele ngohambo lukamongameli Robert Mugabe kwele India ukuyaphatheka emkhosini wezamasiko lapho athole khona kunguye yedwa umongameli okubangele ukuthi asuke emkhosini lo. Le yinto emiyangisileyo kakhulu njalo abanengi bathi uMugabe udlalise imali kahulumende. Abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe baqhubeka besola uhulumende weZANU-PF besithi nguye okwaziyo ukuthi umnumzana iTaitsamara wathunjwa ngobani njalo lokuthi uyaphila na kumbe hatshi. Namhla sisungula uhlelo lwezemabhandleni njalo sikhuluma lomkhokheli wenye inhlanganiso ezimeleyo egebhela izakhamizi izikotsho endaweni ezijiyeneyo zeMathebeleland North leSouth. KuLive Talk sikhuluma ngodaba lokudlwengulwa kwabantwana oluqhubeka ludlondlobala elizweni. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-8 o'clock ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-12080 lo 15460 kHz kushortwave. Sitholakala njalo kuFacebook ekhasini lethu elithi VOA Ndebele.